Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwala zomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 2 kumpalakazi 2020 ngontungamile nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
ibuzekelela kwabantu bakobulawayo esikhathini esiningi bayafihla ababuya bevela kwamanye amazwe beqe imingcele bangangenanga ngendlela eqondileyo
kulabantu abafika phose ikhulu ababanje umkhuhlane we-coronavirus kuleli isolo njalo abanengi babo ngabakobulawayo
ngelimbangela yokutata abantu bagcwala emigodini iminyaka yonke leyi babe ngeke emigodini sokutheni
izulu libikwa seliphazamisa imizamo yokuhlenga abemba igolide ngaphandle komthetho abadilikelwe ngumgodi ngeviki edluleyo eBintura Isiphathamandla senkampani ye-Drugs International umnumzana Delish Ngwaya ukanya esengumuntu okhululekileyo kulandela ukwesulwa kwegama lakhe ngumantshi kuluhlu lwabasolwa i-remand. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abafika phose ikhulu 95 yababanje umkhuhlane we-coronavirus kuleli isolo kodwa akekho obhubhileyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abangamatshumi amahlanu lanhlanu babantu laba ngabakobulawayo. Abangamatshumi amabili lantathu ngabeMashonaland East kuthi abayisithupha ngabeMidlands. Kulababili beMaswingo oyedwa weMashonaland West abathathu beMashonaland East labahlanu abeHarare. Kulabalikhulu elilamatshumi amahlanu lane 154 abatholakale sebepholile. Asebebanjwe umkhuhlane lo elizweni lonke selokhu waqhamukayo sebengu 10,129 kuthi asebepholile bona sebengu 8,643 asebebhubhile bangu 277 njalo abalokhe begula bangu 1,209. Ibulawayo yiyo ekhokhelayo ngabagulayo abangu 516 ilandelwa eMathebeleland South elabantu abangu 148. IMashonaland West ile 139 ilandelwa iHarare elabantu abangu 134. IMathebeleland North yiyo elabantu abanengi abafunyanwe sebepholile isolo abangu 143 njalo isisalelwe ngabantu abangu 53 kuphela abagulayo. Idolobho lakobulawayo yilo elihamba phambili ngababanjwa lumkhuhlane kulezi nsuku kanye labafayo. Abanye abahlala kuleli dolobho batshelele umsakazo ukuthi kunzima ukulandela iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ezifana lokuqhelelana izikhala ngoba beyabe bedinga indlela zokuziphilisa. Indawo eziminyana kakhulu sigoqela lapho okugadelwa khona amabhasi, lapho okukhiwa khona amanzi kanye lasendwendweni zamabhanga. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ukumemetheka kwegcikwane leli le-COVID-19 kobulawayo ngibona ngani kubangelwa yikuzekelela kwabantu bakobulawayo esikhathini esiningi. Okokuqala bayafihla babuya bevela kwamanye amazwe beqe imingcele bengangenanga ngendlela eqondileyo ikakhulu laba abalanda izimfa. Izimfa eziningi sasibe laba abantu abazange badlule bedindisa ama-passport kumbe behlolwa ukuthi balomkhuhlane lo kodwa babuye ke bezongcwaba izihlobo zabo. Abantu abanjalo ke baletha ke lo mkhuhlane bawenza umemetheke besokusithi ke le mpahla ezibuyayo abanye nxa bebuya kumbe lezidumbu bevela kwamanye amazwe kakhulu e-South Africa bayafaka le mpahla ke bahlanganise konke khona lapho kuyenza ukuthi njalo umkhuhlane lo umemetheke. Okwesithathu kulezi ndawo lapho abantu abazilibazisa khona ebusuku kuyananzeleleka ukuthi ezinye izindawo zona lezo ziyabe zivuliwe ebusuku abantu ke bezithokozisa abantu bengalandeli imithetho yonke ebekiweyo ke ngabezempilakahle ekhangelane le-COVID-19. Amakhombi lenye transport system ke yamiswa nguhulumende ukuthi ingasebenzi. So abantu ke sebephila ngozupho bayatshayiva igoroni banamathelane babe seduze belawo lo mkhuhlane uyathelela abanye nanxa sebephakathi kwalawo mabhasi kuba le standing esimangalisayo yilezi ndwendwe ke zemabhenki lapho abantu besiyadinga imali.
Khona kunzima okunganani ukuthi abantu bazame ukuzivikela belandela imigoqo yabezempilakahle.
Kuludaba olunzima lona lolo. Singathi thina ipoverty kumbe sithi uhulumende ukunganakekeli kwakhe abantwana beZimbabwe yikho kubangela ukwenza ukuthi lo mkhuhlane umemetheke. Njengoba kukhulunyiwe nje ngendaba yamanzi lakho konke okuhluphayo, abantu bayahamba beyenza imizila khona lapho basondelelane. Umuntu angeke afe ngendlala kumbe aswele amanzi esithi uvikela i-COVID. Umuntu ugcine esithi kungangcono ke ngibulawe i-COVID hatshi ukuthi ngibulawe indlala kumbe hatshi ukuthi ngiswele amanzi hatshi ukuthi ngiswele ukuthile. Yikho zathola ukuthi abantu bavuka benza imisebenzi abazama ukuthi baziphelise ngayo.
Sizwa kuthiwa akula sibhedlela esilungele ukwelapha abantu abale umkhuhlane we-COVID-19. Ukubona njani wena khona lokhu ukuthi idolobho elingangobulawayo liswele isibhedlela esisodwa nje kuphela?
Izibhedlela yikho kambe zingaba khona. Okushotayo yimithi lendlela yokuthi asebebanjebe lalowo mkhuhlane bagcinakala njani. Kuselakale amadokotela, kuselakale amanesi, kuselakale i-personal protective material ezabancedisa abantu ukuthi bazivikele ekuthini labo benelise ukuthi belaphe bona laba sebelo mkhuhlane nalowo. Bonani into enkulu ehluphayo yena leyo, kuselakale le mithi. Yikho sinanzelela ke ukuthi abaningi ke ababevele beleminye imikhuhlane yabalayo njengabo asima, njengabo diabetes lani okuthile, yibo kakhulu abathathwa umkhuhlane nalowo ngoba izibhedlela zethu kazila mithi, kazila personeli, kazila material enelisa ukuthi kube kunqatshelwe nalowo mkhuhlane ungayiphambili.
Umnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo. Izulu libikwa seliphazamisa imizamo yokuhlenga abantu abemba igolide ngaphandle komthetho abadelikelwe ngumgodi ngeviki edluleyo eBindura. Lanxa uhulumende esithi abantu laba balitshumi, abanye bathi bedlula amatshumi amane. Izihlobo zabantu laba zibikwa sezilahlekelwe lithemba lokuthi bengatholakala bephila. Banengi abemba igolide ngaphandle komthetho asebedilikelwe yimigodi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe bafela phakathi. ukuhlaziya lolutaba sixoxelo lwelamalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhlupho yokubana ilizwe lethu industry ifile uhulumende kakukha kwenzayo njalo abaningi bona labo abembayo uzathola ukuthi baye bephathelane lalabo abaphethe amandla, kodwa ngenxa yokuthi abaphethe amandla akabala ndaba lempilo zalabo abantu bale ndaba lokwenza imali ngafa akube indaba zaluto kuyadingwa lapho kudingwa khona, kodwa uma kwehluli kuyaqhutshekwa noma ukuthi umgodi kule ndlela ukuthi kuqhubeke kugejwa. So mbona ngazathi uhlupho lwethu akufuzanga sikhangele ukuthi abantu bafele emgodini, kufuze sikhangele imbangela yokuthi abantu bagcwala emigodini iminyaka yonke leyi babe ngeke emgodini sokutheni. Uzathola ukuthi it points us back ukuthi i-economy yethu ifile abantu bazama ukuziphilisa and mende umengenzanga imizamo yokuvuselela i-industry productive sector nokuthi ama-mines wona la abe ngama-mines aproper, abantu bazaqhubeka befela emgodini.
Inhlanganiso ye-International Crisis Group yethule umbiko kunsukwana ezedluleyo isithi kuludlakela olunengi olwenzakalayo emigodini yegolide lapho ethi otsheketsha bayabulalana, kanti labezombusazwe ithi balokwenza lo dlakela lolu. Ungathini ngalokho?
Izimpi ezisemgodini kakhulu zivangelwa ngabantu bezombangazwe, ngoba kakhulu abantu abatsheketsha iningi labo basebenzela bona abaphethe ilizwe. Ungadingisisa kakhulu zathola ukuthi akula ndawo lapho kuthiwa kuyaliwa khona, kumbe lapho otsheketsha bekhona kungathintakali omunye omkhulu elizweni. Uma ubonile kunsukwane ezisanda kwedlula eNkabazwe, umkhulu wezanu kuprovinsi yeNkabazwe uMakenzi umntana ke bambulele. So into vele zesitekethi eZimbabwe kakhulu ligcwele bona abantu bezanu. So akwethusi yindlela ilizwe lethu eselinyi ngayo, and bona labo abantu babasetshenziswa kakhulu laku-political violence. Ungakhangela ukuthi bona abadala abantu babo yibo ababasebenzisayo uma sebefuna ukuthi belungise ipolitiki zabo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Isiphathamandla senkampani ye-Drugs International umnumzana Delish Nkuwaya ukhanya esengumuntu okhululekileyo kulandela ukwesulwa kwegama lakhe ngumantshi kuluhlu lwabasolwa i-remand. Unguaya ubotshwe ngoNhlangula esetheswa icala lokuthola ikontilaha yokudingela uhulumende izinto zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ngokuqamba amanga ngomsebenzi owenziwa yinkampani yakhe. Umantshi uNgoni Nduna ukhiphe uNguwaya kurimandi izolo esithi sokungokwetshumi emiswa enkantolo, kodwa uhulumente esehluleka ukuqalisa ukuthethwa kwecala lakhe esithi usadinga ubufakazi. UNduna uthe uhulumende ukhanya engakwazi ukuthi vele enzeni ngalolu daba. Ngokunjalo uthe usemsusa uNguwaya kuluhlu lwabasolwa. Uthe uhulumende uzambiza nxa kulesidingo sokuthi leli cala liqhubeke. Icala ebelisetheswa uNguwaya lathinta lo wayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo, wagcina exotshwa umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Yena uNguwaya ubikwa ilobudlelwano lemuli kaMnangagwa lanxa nje kulandula lokhu. siqoxelo lwelamalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Udaba luka Dennis Kwaya ayisilo daba lokuqala njalo akula nje emangalisayo ngalolu daba elokuthi kuthiwa kathesi sebebone ukuthi isikhathi sesiside ukuthi abelokhu ku-remand so sebemususile ngoba sonke siyazi ukuthi bakhona abanye abantu abahlezi ngasechikurubi ngale abaselama 3 years 4 years belokhu beku-remand kodwa kungelalutho olwenziwayo lamacala abo okutshengisayo ukuthi hayi le yinkomo iqakathekile ongamelanga ibanje sesikhuluma ngaye ngoba masingakhohlwa ukuthi uDelish lo kade engavalelwanga but uve elethwa ezomiswa phambili komthethandaba esuka endlini yakhe ukutshengisa evele ukuthi hayi uhulumende lokuswela kwakhe ukuthi bengamethisa icala liphi vele kusegcekeni ukuthi hayi zinkomo zinye ezidla ndawonye.
Ukukhitshwa kwakhe kurimandi singathi kuveza yini ukuthi umsulwa kalacala amapholisa apho ngumsukela nje?
Cha ngitsho ke onguwaya kakho umsulwa lapha amapholisa akamsukelanga kodwa i-evidence yayikhona bangazikhethela nje ukuthi bayekele ukuyilandela njalo nokuyilandeliza ngoba babesisaba kumbe bekwazi ukuthi unguwaya kathinteki kodwa sonke siyakwazi ukuthi hayi nguye esingamuthi ngesilungu uprotected ngoba kadlidwa udlala abantu abadala so nxa umuntu esidlala abantu abadala hayi udaba lakhe liyahamba luye ekhothi kwemzuzwana embalwa lisuke lapha kube sekuthiwa hayi further remand out of custody hayi awuselacala hamba endlini yezihlalela sonke siyakwazi lokho ukuthi hayi akubotshwa muntu nje kodwa kuphongukhonkhothwa nje kubangwa umsindo ophwela ababangelayo ukuthi sibekwazi ukuthi kulo muntu okuthiwa nguDelish balokhe bekurimand balokhe nje besayalelwa ukuthi babakhululi bazihambele endlini.
Umnumzana Charles Nyoni ukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo kazulu. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi bekulabantu abalutshwana emngceleni weBait Bridge isolo kulandela ukuvulwa kwemingcele nguhulumende. Iphephandaba leChronicle lona livika ukuthi kulezigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi zantshontsha imali yeMelika engange $35,000. I-R350,000 yakwele South Africa kanye le $2,000 yeZimbabwe. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani kustu Joseph yini ngigama lami Adolf Shaba ngilapha eJohannesburg South Africa. Ngibuye kule ndaba yokuvulwa kwamabhodi. Ayi kungaba into enhle mina indaba leyo ukuthi abantu bayavalelwa kuthiwa ukuhamba kwekudala i-corona. Nansi i-corona igcwele umhlaba wonke nje. Abantu bengahambi behlele ndawonye. Manje kufika ikhisimusi angiboni ukuthi kungaba into enhle ukuthi ama-families ahlale omunye elele yale indaba yokuthiwa kule corona. Ngoba le ndaba le esiphathe ngendlela yebo kunzima kodwa hayi ngoba sisenza impilo zibe nzima ke. Se abantu bayawenza ama-precautions wonke afanele emsebenzini siyahamba yini manje sifanele sehlule kuhamba kavulwe amabhoda bese abantu befika beyibona ama-families ngoba yiso isikhathi esesifikile sona lesi kaDisemba ukuthi abantu bahlangane njengama-families. Into esithatha ethanda ukukhuluma ngayo nasi indaba leyo ukuthi i-government yezanu-PF yalela unesentshamisa ukuthi ayakhe isikolo nesibhedlela ukuthi abantu hamba 17 kilometers bese abantwana besiye esikolweni bevuka ngo-4 ekuseni mayethi hayi kule ndawo leyo afuna ukwakha isikolo ngakuba bafuni bayala ukuthi ayakhe isikolo bayala ukuthi ayakhe isibhedlela bafuna ukwenza bona kathi i-government le injani le government yamaswela le.
salibonani, salibonani. Ningelele ku Studio 7 ikhumalo Andre wase Plumtree Products South Africa nje kunqanqeka. Thanda ukuyimpendulo ngoba istudio niyadlala abantu baPaula. Ngifuna nje ukuthi ngiqondise abantu bagidi into encane abangenazele biye. Abantu bagidi kubandlululo balalo kodwa banalo futhi. Bathi phezulu kubandlululo abalalo bese esifele thanda ikulandele iqiniso lokuthi umuntu umuntu. Yebo kuhle lokho. Bathi kufanele uyazi ukuthi labo abanele basolayo emthokazi biye bakhuluma ngamashona bakhuluma ngamashona ikakhulu. Yazi babheke kuphi? Babheke but that's why bethi sisebenza isizonda isystem silo le system. Abalwa amashona abalwa le system. Beka. Kona manje zakutshela ukuthi anti wathi uvice iwe imtialize uChamisa. I mean upresident uChamisa. Ivice makumndebele angiqondi kahle la kodwa mbona athi lo lokuze uncube lo. So ubheke compa anything can happen lo uChamisa ngoba ngaba yila ngithi ukuthi ngitshela ubuve ukuthi umthetho ephumile students zakhe. Anything can happen. Iya gidi mafuta ukuthi uyavotelwa bani umuntu ozokhokela le party. Ngiyatshela kenge umshona futhi lo muntu waphushela umu. Ngenxa ukuthi lina bangakuba le support abantu bakhe. Iya gidi mali phume compa ali. Abanye bendla gidi mali vote ngoba ubithi ngoba bani bani umuntu esonini. Amashona onke gidi ngigcwale kwakhe wonke. Lina ulwa nonkinga. Uyathola iphihlanzana lapha ngakibo. Lina abanye bangakibo limdayila gidi mara votela ngalithi yazo. Ya lapha ephalizini kwathi Jesus atawalungile. Mase ayivoteli ye MRP sifake embusweni ngeke iyenze isystem embi ngoba sizoyibuza. Ene futhi lingabasaba abantu bangini. Mabe yenze ephuma endleleni bafoli babuza indoda lapha yaphazama. Uma ufana uma ufuna ukukhokela izwi ungakhulumisa uyicela. Limqondise imqondisi wangini. Qondisana umqondisi wangakini. Yekele qondisa abantu bakachana. Bebuya kibizo zakho qodle bebechwe ebotale makhono ebihlebe. Yona mina ambazodi yabathanda kakhulu insenza labo kakhulu indawo yami. Siyahlangana kwemsebenzi.
Sarubana ku Studio 7 kama usima yedwa manyenyeza hayi siyabonga siyalizwa basakazi konke lokwenzakalayo ngabo Tramp ah mina bafowethu Tramp akula nto engamncoma ngayo u Tramp ngokwenza kwakhe into zakhe zonke azenzileyo hayi mina kula nto engamncoma ngayo lwalo baba lwalo baba ubengalo belobandlululo olukhona kakhulu olukhulu ubengumuntu lwano ongafuna abanye abantu njengokwenzakala khona apha eMzansi Afrika into abona ukuthi la yena lowo president waseMzansi ungandayo ufuna ukufana noTramp ungabona upresident ebamba iTerm A1 kulenkinga ekhona emphakathini awuzayo kusho ukuthi uTramp laye abantu bamsolile ba right bamkhube bafaka omunye babonto kuzokuya kanjani siyabonga Studio 7 qhubeka phambili ngomsebenzi wakho
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Elebotswana libikwa liphakathi kokulungiselela ukuphungula imihlambi yalo yendlofu ngokuhambisa ezinye zazo kwele Angola. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi umkhuhlane we-coronavirus ulakho ukumemetheka ngamandla kulelo lizwe ngoba abantu abanengi bengalandeli iziqondiso zokuzivikela. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umchuchisi omkhulu kahulumende owakhethwa ngumongameli Donald Trump umnumzana Bill Barr uthi akulabufakazi bokuthi kwaba lokuqilibezela kukhetho lukamongameli olusanda kwehlula. UTrump wala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden esithi waqilwa. Kodwa uBhawu utshele intatheli zindaba isolo ukuthi akulabufakazi osobutholwele ugatsha lwezemithetho. Amagqwetha kaTrump ethule umbiko esola amazwi kamnumzana Barr esithi ugatsha lwakhe aluzange lubudinge ubufakazi oluthi kabukho. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo ecubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringa yi
vele sasekwazi ukuthi kwakungela ukuqila okwakukhona ngoba wawusithi ungaceda ukuvota bayakunika or they have a printed slip ekucineni. So lokho kwakushiwo ngu-President Trump ukuthi lokuqikelezwa kade kukhona hathi we have now seen ukuthi that was just far from the truth.
Sesingabona eyamukela yini impumela uTrump evuma ukuthi hayi inganqotsha.
Lokho asisakudingi ngoba into esikwaziyo in America kuhamba ngomthetho ukuthi mhlaka 20 January 2021 ngo-12:01 PM uJoe Biden uyabe sengena eWhite House. Ukuthi uPresident Trump uzaya nguphi, we don't know. Ukuthi uza kuyamukela lokho, hayi lokho akusela ndaba. Iqiniso seliphumile for all to see.
Vakhona abathi ulakho ukuncintisa njalo ngo-2024, ubona kungenzeka yini lokho?
Angiboni mina ephenduka ngo-2024 ngoba kulabanikazi abaRepublican Party abavele kade bengathandi lokho kade kuyenzwa ngu-President Trump. Yeah, he has brought out abantu abaningi for the vote eka-2020, but angiboni ngo-2024 bemvumeza futhi ukuthi aphenduke under the Republican banner ngama-agendas akhona amo-sided racist and the nationalistic approach. The Republican Party le history yayo vele angiboni bekuvuma khonoko.
Umnumzana Tim Moringai, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo ucubungula ezombusazwe.
Ngizokuthiwa kwakhiwe etsholotsho kanti njalo futhi akwakhe ingabe yini inkinga mfana kamjala awutshela abantu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cholocho Christus u4:2. Wezani ngobunengi benu lizokwakha echolocho ngoba ikhona injabulo lentokozo. Amen, amen, amen.
Great sounds besiqibela ke uhlelo lwethu lezindaba zekuseni ngendlikizane yengoma isingo abasanda kuyethula ethi savumelana. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abafika phose ikhulu ababanje umkhuhlane we-coronavirus kuleli isolo njalo abanengi babo ngabakubulawayo. Izulu libikwa seliphazamisa imizamo yokuhlenga abemba igolide ngaphandle komthetho abadilikelwe ngumgodi ngeviki edluleyo eBintura. Isiphathamandla senkampani ye-Drugs International umnumzana Delish Nguwaya ukhanya esengumuntu okhululekileyo kulandela ukwesulwa kwegama lakhe ngumantshi kuluhlu lwabasolwa irimandi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli.